Ukufuthelana okukhona elizweni phezulu kokutshengisela kwakusasa sokungenela kubandla lezanu-PF ngemva kokuba idalele Politburo yaleli bandla lethese abasekeli bakamnumzana Constantino Chiwenga icala lokuzama ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni bafake yena umnumzana Chiwenga. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba ukuthi baxotshe ilunga lePolitburo unkosikazi Cleveria Chizeme ngoba ngomunye wamalunga ezanu-PF aqoqa ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela lolu ngenjongo yokususa uMnangagwa embusweni. Kufakwe umnumzana Chiwenga. Abaqoqa ukutshengisela lokhu abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena osesitokisini bathi umuntu wonke kumele aphatheke kuhlelo lolu kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla. Ukubhubha kukamnumzana Parents Shiri lakho sokubangele ukuthi ukufuthelana kudlondlobale kuzanu-PF ngoba abasekeli bakhe besithi wafakelwa ijefu ekudleni. Amapholisa lamasotsha wona abikwa abetshaya abantu namhla ebalela ukuthi bangene emadolobheni. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Domisani Nkomo onguye osungula lingxoxo.
Abantu balelungelo ukuthi betshengisele as long as bekhangela indaba ze-social distancing. Abakahulumende uma befuna ukufuqa inhlelo zabo abalandaba le-COVID-19 kodwa uZulu kumbe abanye abantu kumbe amanye amabandla ombusazwe nxa esefisa lawo ukuthi azixoxe kumbe atshengisele i-COVID-19 isisetshenziswa khonapho kodwa mbona zani hayi lokhu yikuzikhulumela nje ngoba esikhathini esiningi sesibone lohulumende mendelaye enganaki udaba lwe-COVID-19 ngikhuluma nje abantu baminyene kumazwipco basizi ungahambe endaweni ezingophumula labo County Park kuminyene abantu baminyene endaweni ezinenye abantu baswela amanzi bagcwele kumabhawuza. So nxa uhulumende sibili nxayele ndaba le-COVID-19 kumele alungise udaba lokuminyana kwabantu.
Nize kuwe Dube, bakhona abathi uhulumende ulungile ngokuvimba ukutshengisela lokho nanku umkhuhlane we-coronavirus ubhahile elizweni. Uthini ngalokho?
Elinye lelinye ilizwe babunkomo ligavenwa yinto okuthiwa yi-constitution. So into eyithiwa yi-constitution yiyo evumela umuntu noma enqabela umuntu ukuthi umuntu ayenze lokho angenzi lokho. Nxa susenza lokho okusho ukuthi kuyabe sekusiba licala. Nxa sikhangela ekuthinini abantu ukuthi bavunyelwe ukuthi batoyitoye, kuyinto ekhona kwe-constitution ukuthi abantu nxa kulezinto abangavumelani lazo kufanele ukuthi batoyitoye. Kodwa ke nxa sesikhangela i-policy ngiyakithi kusuke kube lomehluko kulokho ekwabhalelwana kumthethelo sekelo oyiwo obusa ilizwe njalo obusa abantu bonke elizweni. Kodwa sithola ukuthi akusasebenzi ngaleyo ndlela, sekusebenza ngenye indlela ehlukileyo kulalokho. Amapholisa kufanele ukuthi kube ngamapholisa abopha abantu labo ababe besenza ubugebenga, abantu abavandalize ama-properties abanye, abantu ababulala izinto zabanye abantu ngendlela engalunganga. Kodwa ke ukuhamba abantu besiyatoyitoya peacefully yinto ekhona ku-constitution eyinto efanele ukuthi akungabi yinto ehluphayo uhulumende.
Sokuqalisile ukudlephana njalo kuzanu-PF Nkomo, leli bandla lithi bakhona abazama ukususa uMnangagwa esihlalweni bafake uChiwenga.
Amakhanka uma exabana akumelanga avize imbuzi ngoba kuyabe kusilwa amakhanka. Sesibone esikhathini esiningi uma amakhanka kumbe amahlangothi elwisana eZimbabwe lapha sebedinga abantu ukuze bazobalwela. So le yimpi yamakhanka, awaqedelane angafaki imbuzi phakathi kokulwa kwabo ngoba abantu beZimbabwe sebesetshenziswe kakhulu. Ngasikhulu ngo-November 17 amakhanka alwa njalo, kwaphuma elinye ikhanka kwangena elinye ikhanka, khathesi elinye ikhanka selifuna ukungena selifuna lembuzi zinjani zilwele ikhanka. So eZimbabwe nxa kuzaba lotshintsho, utshintsho lolu kumele kube lutshintsho oluletha inzuzo ebantwini.
Nanso Dube uthini ngokwenzakalayo kuzano PF lokho?
Nxa into isize isivela sobala noma into size sivela egcekeni ngale ndlela yikho okwenza ukuthi sigcine sesibona kathi amapolice esegcwala indlela lamasosha sekusibanzima. Kodwa ke nxa kuze kuvele kanjalo beze bekukhulume bakubhoboze kusobala ukuthi kukhona okwenzakalayo laphana okunuka santungwana, kukhona okwenzakalayo asebeze bakhipha impahla zabo futhi ngabe bayazifihla phakathi kwendlu yabo kodwa bazikhipha bazichaya phandle impahla ezingcolileyo. Kukhona ukukhulu okuzayo.
Nkomo, ukubhubha kuka Parents Shiri ubona kusiba lomthelela yini kuzano PF njengomuntu obe ingomuntu omkhulu kuleli bandla?
Kungenzeka sibili ukuthi kushift ama dynamics ngoba okuqala uParents Shiri kumbe uBig Boy Chikerema nguye ongumkhulu kwegugurawundi eyaqeda abantu lapha esabelweni sethu seMathebeleleni. So okuqala isigangi esikhulu segugurawundi sesifile, ngaba khona ukuthi bamninde njalo uParents Shiri loba sikwazi ukuthi babebaningi abahlela into yegugurawundi. So kwakhe kuzaba ngumaqhuphuna sibili khonaphana, amahlangothumbu ama-faction azalwa kakhulu khonaphana. Kodwa thina njengabantu emathebelelendi sithi hayi okwamakhanka asikungeni.
Akuyiphethe Dube
uShiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngu-Black Jesus, ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongumunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi, abantu beZimbabwe ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume. Kodwa njengoba sisazi ukuthi iZimbabwe lilizwe esibiza ngokuthi it's a democratic state, lilizwe elifanele ukuthi ngabe kuthiwa liyenelise ukulalela izifiso noma abantu izinto abazifisayo. Ingakho ukuhamba kwakuShiri ngibona ingathi kube kuzabe loxoxekana oluzabe lwelwa xoxebuka kuzana uPF, kakhulukazi ekuthinini kube le violence ebakhona elizweni.
Lowo umnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa indawonye lomkhokheli wenhlanganiso yeHabakuk Trust ocubungula njalo izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo. Bebelontungameli Nkomo weStudio 7.